alikho nitholele elikhulumayo ukuthi imchini ihlalisile njalo iyafa ukulungisa kwangkhona kungani kuyaphuza manje njengoba lisizi lo dokotela khonapho idialysis vele kayikufuni khona ukuthi uyabuye ume uyenze uke ume uyangifaka impilo zabantu engozini kakhulu.
Hayi, kwezwakala ukuthi udokotela yena sichasisele ukuthi indubo bani umuntu angabhekana lazo nxa eke wathi wama ukwenza idialysis.
Into yakuqala kufanele sazisise ukuthi kahle kahle umsebenzi we-kidney kumbe ngathi mina inso emzimbeni womuntu yini ukuze sizwisise mhlawumbe siqondisise ngendaba yomtshina okwenza i-dialysis. Umsebenzi we-kidney kumbe owenso yikuhluza igazi. Ekuhluzeni igazi lapha i-kidney liyasebenza ukushusa mhlawumbe udoti kumbe ama-poison azelayo ezintweni ezivela emzimbeni mangabe umzimba uyaphila nje usenza ama-chemical reaction wawo. So la ama-waste products kumbe mhlawumbe singathi thina udoti ovelayo kufanele ususwe ngesikhathi li-kidney through ukuchama. Kuzokuthi futhi i-kidney lisebenza ukuthi mhlawumbe ngathi mina li-regulate kumbe lihluza ukuthi kuba namanzi angakanani emzimbeni, amanzi angabe too much mhlawumbe liwashuse ukuthi mangabe kunamanzi amancane emzimbeni lenza ukuthi umzimba uhlale unamanzi kakhulu ungachami kakhulu ukhipha amanzi emzimbeni. Nezinto okuthiwa khona i-acid base balance okungamasawudo omzimba ayenze ukuthi umzimba uhlale ule pH kumbe i-acidity right yenza ukuthi i-chemical reactions zomzimba zisebenze kahle. So nxa umuntu ene-kidney failure kuyenza ukuthi umsebenzi we-kidney wonke lo uphambaniseke. Nxa umuntu sesimfaka kumshini lo we-dialysis, umshini lo uyi-kidney kahle kahle lingaphandle liyenza umsebenzi we-kidney eselifile. So nxa ngabe umuntu i-kidney lakhe lingasasebenzi esingathi sina i-renal failure, kuyafanele vele ukuthi khona kube ne-kidney elivela ngaphandle. Otherwise umuntu umzimba wakhe ugcwala amanzi afuthelane avuvuke umzimba wonke, bese kusiba ukuthi ama-poison la agcwala egazini ayenza ukuthi umuntu angaphili kahle angazizwa mnandi nje emzimbeni plus futhi abe lokuphambana kwengqondo mhlawumbe lokuwopha kakhulu kumbe lula emzimbeni.
Yebo ke nantu daba mnumzana Nyathi, ungasichasisela wena ukuthi lokho sekukhulunywe ngudokotela suke wakuzwa kumbe wakubona kusenzakala yini?
Lokho ukuchasisa ngudokotela sengike ngaku-experience over a number of years, njalo ngibona abantu abaningi kubahlupha, abanye begcina betshona ngenxa yokuswela yona leyo inso esingathi i-artificial ngoba eyakho eyakho ingasasebenzi. Nje udokotela echazisile ukuthi umsebenzi wenso ikwenzani, into ezinjengazonezo okwenzakala khona ungathi o-diffusion labo-osmosis bonabo akhulume ngabo udokotela labo lokubhalansisa ama-fluid.
Phenduke kuwe dokotela, siyabona ukubana ilizwe liphakathi kobunzima bokuswelakala kwemitshina yona leyi, singathi thina nxa imitshina imlutshwana, kuyini ongakuchasisa ongasitshela khona ukuthi kungenziwa ukuze kuphathise abantu?
Into indlela esingakubuka ngayo leyo inkinga leyo ekhona ukuthi isifo senso sivela ezifeni eziningi ezinjengaboshukela o-diabetes nabo-high blood pressure nesifo sohudo singaba sikhulu kakhulu, nezifo nje eziningi mhlawumbe nama-poison atholakala emithini yesintu na ingadozwanga kahle kumbe ingaphiwanga ngesilinganiso esifanele. Uthola ukuthi izinso zigcina seziyizwe ezithwala luklubhu bese sezisifa kumbe bese zithwala nzima. So ekwenzeni ukuthi isifo sezinso sehle nje singavami kakhulu, into ebalulekile ukuthi ma ngabe umuntu enesifo se-high blood pressure kumbe sokufuthelana kwegazi nesifo seshukela, kufanele umuntu agijime aye esibhedlela aqinise e-treatmentini yakhe leyo kwenzela ukuthi izifo lezi zingagcini phela sezibulala i-kidney kugcine sekufuneka i-kidney langaphandle. So ngathi thina i-prevention yezifo ze-kidney kube sekusiba nezinye nje ezivelayo ngoba angeke uze uvele u-prevente zonke izifo. Nokuthi umuntu ngokuya kwesikhathi langesikhathi ahamba ayochekwa nje emzimbeni ngoba isifo sekidney sometimes awusizwa ukuthi unaso kumbe mhlamba asinazo impawu sitholakala nje mhlamba nge mistake ngoba udokotela uyabe check igazi ebese shayisana lazo. So abantu bengalindele ukuthi beze begule kufanele ukuthi ngokuya kwesikhathi ba check into ezinjalo behlale beziqaphele. Into ezingayenza ukuvikela kumbe mhlamba ukuthi sigweme ukumemetheka kwesifo sezinso